abadala balezibhaga ezimbili engizazisebenzisa bathi indlela ibuzwa abaphambili baphinde bathi Papa Juba baza kucutha phambili. Izibhaga lezo ngiziqondanisa lobaba umfowethu Khalipani Phukeni. Ngoba abaningi bayabuza ukuthi kanti njengoba engumuntu oqeqeshileyo into emenza ehlale ngani ngumangoli ocaphamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila nge-opportunistic privileges. Engingamuthi mina is a strategic opportunist. Hayi, kungaba le penalty ufuna ukuyitshaya kodwa ukuzigqokisela nje i-clean ball kakwazi. Uphugeni into emangalisa abantu the ngezikhathi kusehlukana uMakhuphe lo babo advocate Chamisa, yena waba nguspokesperson ka Dr. Khubezani Khuphe kwaze kwafika kuCongress ama-MDC amabili, enye i-MDCT enye i-MDC Alliance. Wasibamba isikhundla sokuba umkhulumeli we-MDCT esithi spokesperson se-MDC. Kwaze kwafika isikhathi lapho uMangoyi Lokithi ababindana khona uKhuphe loMonzora. UKhuphe bamxotsha loMamgunyi, wasala yena lokhe loMakhuphe loMonzora. Hayi, i-relationship yakhe loMonzora engani yalumela kodwa wasala uze waze waphuma khathesi sisiya ku-August 2023 ngoba umthetho ukuthi uzaba ngukansela noma ngu-MP kuze kube i-eve yama-election. Okuncaka abantu khathesi ukuthi sengu-spokesperson ka-Sengezo Chabang. Badobheni nini? Sethile yini ubaba uPhukeni uMonzora njengoba sazi ukuthi uMonzora kaka-dissolve iparty, yena uzowa-dissolve iparliament member kaMonzora. Namhla okumenza ukuthi ebe sesiba ngu-spokesperson kulowo muntu ozenza u-secretary general we-CCC, sejoyine nini ukuba yimemba ye-CCC? Yikho okulo mbuzo omningi. Uma ukhangela i-political side, kuthiwa kulama-puppet, kulama-opportunists. Hayi, yena siyo-puppet, yindoda eqeqeshileyo ebona kule sikhala ihlithayi penalty engamuthi i-strategic opportunist. Khathesi sebambane lomsila kaChabangu deliberately ngabomo ngoba uyakwazi ukuthi phambilini lapha sebexotshile ama-senators angamadoda amabili, ubaba uMagalela lobaba uShuku. So semelele isikhathi uma sokuthiwa uChabangu ka-appointe yena seseduze sehlala khonapha kuye kusenzela ukuthi egwegwe leso esinye sezihlalo zikasenetha. Kanti ufundile into emhluphayo kuyini ukuthi ezisebenzele ezitshayele isiko yakhe yedwa lokuba ngumuntu ozabe sesiba isikhothamathe senye indoda. Yena ifunde kangaka njalo esazi ukuhlela ngitsho lokukhuluma. Ngabe yimi uPhukeni lo lwazi olunjengalolu lokuqondisa izinto? Kambe ngingabe lokhu engikhotha amathe abani abafana na Mahlabe Zulu? Ungaba ungavuni lapho ongahlanyelanga khona. Khathesi uyangikhalela ukuthi ah, sorry Magalela, ede ngingazi ikhulu yakho. Hayi, ngamanga lawo ngenxa yokuthi kambe uspokesperson angithi nguyowazi ukuthi kulani ngaphansi kwamakhapha kukapresident. Hayi, kuyasidida Mahlabe Zulu uma silamathungameli abanje abasesindebeleni abaphonguvoxa bathele umlaza, bathele isawudo, bathele idelele. Kambe sizakhala ngobani